Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lokandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. Ibandla leZANU-PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yeRudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imthethwandaba ukuthi anqobe kukhetho esipha umzekeliso wamalunga ebandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalela ephalamende awebandla leZANU-PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yibhora msango ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Hati koli kurekera munachita madiro acho china. Yikande yenyu, yikande yenyu, yikande yako, murukuna here. Obinare mkomana? Obinare mkomana? Obinare mkomana? Saka isusu haywa. Zokuti urendingi kwa ni, diriani. Haisiri nyaye mapato. In fact, Mnangagwa hadi kwa mzanu-PF. Vano nifonela mawe mpiyato utumjara kuno kutulisa bora msango. Jikabia, hey, roera msango, sango racho ndini, ndakamira ku. Wanzi wanyanya mjara we, jikata ita say, jikandano jikandana na wake kupera. Jikati kwa inda, jikandu plazikero, trupona, arukutori wa java mwanu, wa siri, wekupati kwedu. Ndosa kawapita mapata anonzi fast.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF zehlele esigabeni senkayi eMathebeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkayi ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo, imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Bebe Bahlabela bekhitha njalo besiza ezwele emlonyeni emhlanganweni ibandla lezanupf ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Mnumzana Mnangagwa bekhatshwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, amalunga ezanupf alezikhundla amatheleland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi, unike izikolo ezintathu amakhompyuthazi okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Ngifuna ngithi mina kunkosi zile zakambayo inkosi uMzilikazi nenkosi uNobhemuni khalela abantwana bakho
uthele eZimbabwe lizaqhubela phambili ngentuthuko lanxa hlafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe wakhepha idamu elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi emathaleni North lakobulawayo elegwayi Changani Dam kunye lokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7 and 8. Ngakho-ke amagesi ngasahluphi ubuya watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo umgcinihlalo webandla lezanu PF esebenzisa emathaleni North uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangagwa.
Ukuthi wasukumisa idamu elalaselehlula amadoda lamadoda since 1912 amakhiwa abuye umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellence usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawa iroad osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka neminyaka wona uqakatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga umsekeli kamongameli waleli bandla uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancindisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkampenela national siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthatha Republic Party layo liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kweli kaMthwakazi abafika i-72 ebulilima emang kobulawayo bangu 18 nasemuch notes. So ke siyalicela ke Mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu aye Mthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wajenela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCountry Park ke ngolwesithathu. Nimele Studio 7 ngisenkayi kamera mu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Lokhu kusikudaba lwezokhetho. Ibandla lezanu PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Lokhu kwethulwe lilunga le-CCC uNkosazana Molly Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele ephalamende ngeviki edluleyo. Kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini.
Izolo besihamba senza ama-dot doors ethu sadlula kwejeki lapho esakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe. Sathola kule mota yezanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwaziyo ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asting ubudlangudlangu thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha.
Alo ke ngukusazana Moli Dlodlo onqintisa kumela isigaba senkayi eSouth edalele Senate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkayi South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edalele parliamente engoyibandla leZANU PF.
Ah oh hayi chibo ibugwala sebe sesaba i-election u-23 August useseduzane sebeqhuqa kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumntu wenkayi ngingumntwana wenkayi ngikhampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August a day before elections ngihamba all over ezimfeni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lwana missing MP ngingu MP otshona labantu ongena ebantwini ngizizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngatshaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishiwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebe sesaba i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisindi ujabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile useseduzane kungisindi ndoda asambe mfowethu siye kuza ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukububanga umsindo.
Ungasela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle. Enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulisana. Siyabingelelana nje ngidlula phamba kwenzololo nyamtshayeli huta owezaphu kuyabingelelwana hhayi ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane asila problem thinenkayi South qiniso kukampenwa nje kuhle kukampenwa kuhle okokuwina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumdlimu ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini muyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe yena umdlimu kodwa ukhampena sonkeni siyakhampena nje akulonga lakuxitsha lo khampena ongelathuba lo khampena siyazikhampenela kuhle akula problem.
Hello ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele parliamente engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. manje lesikhangeleke esiphume kuHerald. IHerald lodaba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omela isigaba seNorton edalela ePhalamende ezimele uMnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakaza isalibonani bakethi mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhuluma enkulumane. Manje lapha mfana mi sicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani sivota njani njengoba ubulawayo usumthengisile. Uthengisile ubulawayo mfana mi asisakwazi ukuthi siyakwenze njani. Ungayisoli izanu but izanu ungayisoli wena lapha uzirayithile waqeda ukuzirayitha wachaya on goal umthengisile ubulawayo indaba yeSupreme Court ihlukanani layo ona wena still away forward ngoba iSupreme Court asozele iwin la uyakwazi ukuthi asozele iwin iappeal eSupreme Court so akusitshele away forward ndoda manje right sivotela bani amasithi ahambile wonke ngu-3 angu-3 vele asehambile ngoba awakhontestwa ngakulivini opposition ekhontesti le asekuzani izani edingani kobulawayo uyabona manje ukuthi manje uyifakile izani kobulawayo usuyifakile and ifakwe nguwe iphathi bani chamisa engela ama-structures iphathi bani engela leadership ulido okhona lapha nguwe kuphela nguwe olido ama spokespersons zakho bangapho tendayibithi bangaphosi mencuku bathathele bonke amandla kona okwenza ukuthi bangahambe emaralini akho vele it speaks volumes.
Yes, bingelele enkundleni. Yes, sizile basakazi ukuvinjwa kwabantu abayi-12 abe-CCC kodwa ke basakazi mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe bantu bakobulawayo konke lokho okwenzakalayo kungamaqhinga ezano kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-CCC likothola futhi selisikwa lodwa ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo. Lina hlalani phansi liphumele sisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla ngoba yiyo indlela esebenza ngayo. Siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento nayo kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo. Funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani indlela lizaba layo isinqumo lizaba laso lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga sifinyelela abalaleli. Ngithanda nje ukubuza ubaba uChabango lo obeyisikhulumeli se-CCC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama-MPs awe-CCC akonteste kube izani kuphela yona. Ngendlela akhuluma ngayo ukhanya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona kodwa mina ngibona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izano ngoba ngabe kathengwanga izano angeke ngelast minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento laye obephakathi wayo. Yena wenzeni ubekuphi ngesikhathi bephuza mbe uzowe sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha wayekuphi besehluleka ukuthi bebonisane izinto zone ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni usemila phambi ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi kwayo ngabe wayesola kusese lesikhathi lungisa. So umuntu uma ethengwa izano kayekele ukukhuluma ekukhohlisa abantu ufana nangincamathe lalaba kade bezenza abe MDC laba bona bo odube bonaba labo lokhu njeni laba sebebuyele kuzano laba kade bengabe MDC laye kabuyele ngokuthula.
Studio 7 linjani bazali bami ayithina siyaphila. Ngizathanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlakalo esenzakale kobulawayo mabandla esi-CCC. So mina bengithi lokho kwenziwe izano ukuthi ukuthi abantu be-CCC babhane kumayama MPI 12 bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa ukuthi kungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano bavotele at least izaphu kuze kubonakala ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni sesidiniwe ngamanga esiwatshela imihla ngemihla yonke lokhu esitshelwa amanga kuze kube nini sitshelwa amanga sivuma hayi bo abantu laba ke baguquke shuwa batshintshe sibili kakhulu ngoba labo umuntu othi nxa kutshintsha kuyabe kubusa umuntu wasezimbabwe futhi ozumntwana ozala ezimbabwe njengabo bona omnanga kwabezala ezimbabwe so akutshintshe ahambise ilizwe libuyele endleleni yaliyakudala ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana kodwa ngibuhlungu into eyenzakele ngokumenemene bezami ngiyabonga kakhulu ngisebutshona ngokuhlala
ngiyabonga Steve Steven ungena kuleli hlelo lami ngilangelana namhlanje abantu bezamphevu bezama usihlonipha kakhulu kuleli lizwe siyahlupheka amarodi ethu afile khonapho wakhuluma khona ukuthi ilupane amarodi afile abantu bathwele nzima izimoto azihambi ngenxa yamarodi bona bathi siyalungisa 40 years kabanika abanye ichance please kabanika abanye ichance labo beke sike sibona abatsha noma inkomo ungayibona inkomo esibandala esifayeni uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalini ubophe ezihambayo asibopheni ezihambayo dedelani lathi abancane sike siyibona ukuthi singayenzani la nani bantu hlakaniphani unganikwa nje isikhipha suhlanya unganikwa nje kumbe irayisi suhlanya ngerayisi nje hayi sihlonipheni bantu sike sibona ukuthi siyenza njani sithele nzima thina abancane 40 years ungasebenzi kuzima lokho cele ukuthi lami ngize lingize lapho lami ivele ngitshiseke kakhulu lingize ngize ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini ngoba ngithukutheke kakhulu zondile singenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kastudio 7 linjani basakazi lonke labalaleli hayi siyabonga izindaba uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela iZANU-P F impela hayi abantu bayithakazelela iZANU-P F kodwa akula nto ezayitshiyela abantu iZANU-P F abantu bayahlanya mpela ngeZANU-P F ungakhuluma kuphi ngezanu emakhaya lapha hayi kungathi sibi usuwaphoxe kwenye indawo kodwa bekhohlela abantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yezanu kanti abantu badingani vele kuzanu kahle kahle abantu kabatshele iqiniso ukuthi izanu kasho ziyabancedanga kuthi abantu abantu babo babhitile emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yezanu kodwa ekuthola umuntu omdala abantu babo abasegoli labayafayo khona legoli ehlanya ngezanu izanu ezamnceda ngani siyabona
njani msakazi livuka njani masengokhuluma lapho kobulawayo iphumula emadonkini laba abantu njengoba becampaigna kangaka beforce abantu ukuthi emarallini abo kuthiwa khona ungayela ukuhamba kuzothiwa ngwe-taxi ingakho ubona abantu emarallini akhona kugcwala so into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana lamele ezithombe zona siyana kuthiwe besinabantu ade besisapoti abaningi so yikho siwinile ukhetho so i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo so into leyi sicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu lokhu kusenzeka izinto abantu bengabuki ukuthi bayalimala ngoba manje ilizwe litshona phansi abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamaye amazwi bahawula bahlupheke ilizwe lelamali yayo imali yani yayikhona eminyakeni edlulileyo wabo-1990 something ayikho manje bayahlulwa ukutshela abantu ukuthi bayiletane abantwana besisafunda thina sasiholiswa amabhuku maharezo manje bayahlulwa ukutshela abantu ukuthi uhlelo lomntu loluyana luvalwe yini lubuyani now amatithi umgabe phuma ehola 540 US dollars bona bayahlulwa ukuholiswa amatithi manje maozeholo oratithis into engelanceda udodoto ezibhedlela kula miti manje amanesi athilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela kubolile kuyanuka yonke into akula nto irayiti amadolobha abolile anuka manje kugcwele udodi emadolobheni akula nto irayiti mayema usesibhedlela ufika balela ikhoti esine kanti wawuyihadwe khonapho nizama ukuthi uyathola usizo esibhedlela zikahulumente but zi-am to fika onze ukhiphe imali awuma ungenamali uyafa awuphume uphile esibhedlela zamanje isibhedlela ezinkulu ompilo so now ubuloko uqhube uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engafuni ukulungisa zonke lezi engelayo impendulo yokutshintsha sonke lesi simo so cabanga ukuthi sisenkingeni ezilonge ezisilokeiwe abantu besalandela lawa amakhehla lawo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu Kwezemelika, oyengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamashumi amane US$40 million kunyanga eziyisithupha zawonalo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini, saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayanda sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, uyakhanya ukuthi lokhe le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona lele bona bafuna ukwenza intando yabo. Khanya lokhe bemsupporta sibi uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba lecala elilodwa elizamkhipha ku-race. Kuma-Republican kwenzeka ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwazi ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yeyama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye la awajayo uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wena amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump athinga abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselahlonitsho, ningasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendwe. Athink amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi wami bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholi engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananza ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo, ngokugogeka ayikho, ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo emfayo.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwele-Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.